ekhuluma emhlanganweni wokusungula umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo namhlanje emini eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezakhi le-NPA kumele basebenze nzima njalo ngesiqubu esikhulu ekulwisaneni lalesi sika.
Also tasked to educate the public on the dangers of corruption in society, as well as to enlist and foster public.
Liphiwe umlandu wokuthi lifundise uzulu ngengozi yenkohlakalo kanye lokukhankasela usekelo lukazulu ekulwisaneni inkohlakalo. Njengezakhi le-NPA selizinikele ukukhokhela lowo mkhankaso, kumele lezinye ingatsha zincedise ukukhuthaza uzulu ukuthi alwisane lenkohlakalo.
Umkhankaso lo uthi uze ngesikhathi esifaneleyo ngoba uhulumende esemizameni yokuvuselela umnotho osubhidlizwe yilesi sika.
For this global initiative, it is further timely as we consolidate the implementation.
Lokhu kuza ngesikhathi silondoloza ukuqhutshwa kahle kwenhlelo eziningi zikahulumende ezijonge ukuthuthukisa ilizwe. Inkohlakalo ilakho ukubhidliza lezi nhlelo zokuthuthukisa ilizwe kanye lokuqeda ubuyanga.
Abenhlanganiso yomanyano we-European Union EU yibo abaphe usizo lwemali yokuphathisa abezakhi le-NPA ekuqhubeni lomkhankaso okhangelwe ukuqhutshwa phakathi kwenyanga ezilitshumi lanhlanu ezilandelayo. Umqondisi wezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi kuzamele uzulu laye ancedise ukulwisana lenkohlakalo. Umthuthisi omkhulu uMnumzana Kumbirayi Wots uthi abe-NPA kuzamele babone ukuthi labo abazafunyanwa bephule umthetho bazojeziswa kanzima, kube isibonelo kuzulu ukuthi lokhu akuqalwa. Ingcwethi ezicubulana ngezombusazwe zikhuthaza abezakhi labe-NPA ukuthi basebenze okungelankedwa betshabi lapho bebopha abacatshangelayo ukuthi balamacala ukuze uzulu abe lethemba labo. Umkhankaso lo uzaqhutshwa ezabelweni zonke zelizwe, ufundisa lokukhuthaza uzulu ukuthi asize ekulwisaneni lenkohlakalo. Lokhu kuza ngemva kokuba izakhi sibophe owayengumphathintambo ogaza lozokwethelelela kwelizwe unkosikazi Prisca Mfumira. Lo mkhosi ubuthanise iziphathamandla zikahulumende, amagqwetha, abenhlanganiso ezilela amalungelo oluntu kanye lamakhomishini awezakhi labe-NPA. Umkhankaso lo ukhangelane lokufundisa uzulu ngobubi benkohlakalo ekuthuthukiseni umnotho kanye lokwazisa uzulu ngamanyathelo angawathatha nxa ebone lapho okube lenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Pepe.